Uhlelo lwezemaphandleni namhla sikombimba ePlumtree lapho izakhamizi eziningi ezijaye khona inala lanxa nje ilizwe libhekane lendlala embi. Izakhamizi lezi zibe lomthimba wokuthakazelela isivuno sazo izolo njalo zithi izulu libe linengi endaweni yazo ngoba zilandele isiko lendulo zayacela izulu komanyangwa. Ngilesakhamuzi njalo engomhlabeleli odumileyo umnumzana Moki Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Akakhulu inkomo, ngiyabingelela bonke amahlabezulu.
Yina bantu libusisiwe lonyaka ngenala lanxa inengi lisendlaleni.
Kombimba ngapha izulu lasenzela imhlolo lana lakhiyovinge laba labo bhambazi labo madlambuzi labo ndolwane makhulela lana nje khona laphana ikhokhe kwaba le committee ihambe ikhangela amasimu iward 10 yonke yakhangela yaze yaphuma ke labantu abayi-18 sophakathi kwabantu abayi-18 kwaba nabantu ke abawinayo abathatha i-1 umama walima ngetrekisa kwazoba lo mama olime ngegatshobho obelimithetha kase sithi hayi kungeno sizame ke kuyenza isidili ngayenza ama-certificate kwaba ne-committee wadi committee. So hayi umama okuthiwa ngumandebele hayi usitshayile okhona laphana kombimba hhayi utshayile sibile umumbu kakhulu. So yikho kade sikwenza lalo egatshobho la usitshaye ngethweta lamazambane.
Ngezinye indlela babancube indlala lizwela kwabanye
utshaye inala kakhulu ilawuti. So sitshayile sibiza into yokudlala. So lo mama akade sendlela kuye hayi uyibhozo sibili hayi engasa lase-GNB.
Wena kuyini okutshayileyo kakhulu?
Angibomumbusibili kakhulu namazambani yena ke ungitshaye ngokuthi phela umuntu olima ngetrekita uyazi uhle lime okuyinto kwakhona kuhle kulingane one time hayi kodwa lami ngiwatshayile sibili lamakhabe lesiza khona kunzima.
Amakhabe liphakathi kwawo sikhuluma nje.
Siphosana ngawo kunzima ondumba lawa ngikhulumi sesikhala nje ukuthi sithandaze ukuthi indlovu zingabuyile. O-MP ubekhona sabakhuthaza ukuthi mase sikhala ngendlovu besincedise kakhulu.
Ukhangelela ukuthi nxa suvunile kukhona ozasala lakho yini okunye mhlawumbe ungathengisa kumbe ngokwemuli kuphela?
La bafuna sibili indlala ebathwalise nzima mbona ngathi bangamana bebuye sibili bezohlola khonapho kubojuni mayjuni hayi siyathengisa sizabanceda sibili izigaba ezomndovu ungalimazanga hayi izigaba sizazama ukuzisapota kulinyiwa kudlalwanga mpinamili sike saphazamisa nje zinkomo zabozinge zakhulumisana labo hayi bagcina bezibamba.
Ukhuluma ngendlovu siyazi zivama ukuhlasela zihluphe kakhulu emasimini khona ngapho akhona yini amanyathelo eliwathathayo kwenqabela lolu dubo?
Ye kodwa ke mancane hayi kodwa ke kuyazameka ngoba o-MP esilaye indazi hayi kulunyaka odlileyo besithi masimcontacta azame ukukucontacta la be-National Park mpela bezame ukuzosivikela singazi lonyaka ngoba yindawo encane yokuthi sizasurvive na kodwa ke hayi singakhuluma labo no-council sibacebisa ngenxa yokuthi indlala ikhona mbona ngathi bazaba nencwedo kakhulu njengoba babonile bonke lo-MP bekhona. Angazama ukukhuthaza abantu bonke nje abakithi khona lapha eZimbabwe ukuthi bakithi asizameni ukuqina ekulimeni ngoba manje ngiyananzelela kakhulu sesilahla lamasiko ngoba kakhulu intukamili thina usibona sinje kombimba khonapha sawalandela sibili amasiko aya khonale lapho kucelwa khona izulu. So ngikhuthaza bonke abendawo zonke ukuthi amasiko kalandelwe njalo silime singathembeli kuhulumende. Abanye sebethembe khona ukuthi umuntu uzabethi hayi mina ngumnyanga yangathi kulisejwayele ukuphiwa nakhona abakompimba salima abanye abalimanga ngoba sebejwayele ukuphiwa ukuholelwa njengenkukhu ntukamili.
Uyatsho ukuthi lahamba lenza okwamasiko layacela izulu laya ngaphi komanyangwa kumbe njelele?
Saya sibili komanyangwa hayi izibusiso zabuya sibili la lakhonapha siyathemba labangathembiwe kwagcina bethemba sibili ukuthi hayi amasiko ayasebenza.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube libazame phela abalambayo.
akakhulu isibili ngamemezweni ukuthi hayi abalambayo bazame labo umedisi bazame ukubahlephumela sibili besincedisele kuzimba nendlovu kodwa ke kuyaba kufuneka okuncane ngoba ngeke sibanike mahhala kodwa ke angeke sibancise sizabancedisa izinkulunkulu asithethelele njengoba bayatinikile nje namazi ndoda ngikhuluma amadamu ethu khona kokuncane kugcwele sibili phambi
siyabonga babancube
hayi siyabonga sibili libingelele bonke khona ngapho omama bonke khona ngapho labo gisti bonke bonke
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngikombimba ePlumtree ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo
namlela namlela namshweshwe namlela nampa bafowemula.